Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. NgoLwesithathu mhla ka 28 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezilitshumi engozini yomgwaqo eMakhado esabelweni seLimpopo kwele South Africa ngemva kokubhewuka kwebhasi yakomzansi ebeyigadile besuka koBulawayo belubhekise eJohannesburg.
Sicele enkosini ngokuthi athobe amanxeba. Sihlobo zami liphile nani. Kungesemani uNkulunkulu uyapha aphinde athathe ngesikhathi sakhe yena afuna ngaso.
Impumela yokudingisisa okwenziwe zingcwethi ezicubungula umumo womkhathi iveza ukuba amazwe akumhlubulo weSadako ogoqela leZimbabwe angathola izulu elingcono lonyaka nxa kuqathaniswa lomnyaka odluleyo lengxenye yalonyaka.
Nika ihope njengabalimi bese kunzima sibili mina ngomlimi osakhulayo osacathulayo njengaba lomcabango sibili lokusivala isibaya kodwa hayi ngalezi indaba esizizwayo hayi kuyanika sibili ithemba.
Uhulumende uthi abantu abayizigidi eziyisithupha lamakhulu amabili 6.2 million emaphandleni kuphela bazadinga ukudla ukuveza ukuthi indlala ilokhu imemetheka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezilitshumi engozini yomgwaqo eMakhado esabelweni seLimpopo kwele South Africa ngemva kokubhewuka kwebhasi yakomzansi ebeyigadile besuka koBulawayo belubhekise eJohannesburg. Uthuso Khumalo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eSouth Africa.
Ngokutsho kweziphathamandla zogatsha lwezokuthutha esabelweni seLimpopo, ingozi ebulele abalitshumi laba abebesuka koBulawayo besiya eJohannesburg yenzeke phakathi kwamabili ngemva kokuba umtshayeli webhasi yakumzansi obehamba ngesiqubu esikhulu ekhwele phezulu kwendingilizi yomgwaqo i-traffic circle loba i-roundabout ngolemzini. Lokhu kubangele ukuthi ehluleke kubamba imiqobotsho lomalawula webhasile okubangele ukuthi iwe ilale ngogedla. Kuhle kwafa abalitshumi 10 kwalimala abedlula amatshumi amathathu 30 kukanti abalitshumi lambili babo 12 babangwa lezibi. Isikhulumeni sogatsha lwezokuthutha eLimpopo uMnumzana Phuthi Lekhanyane uthi imbiko abayithole emapholiseni abesiza kule inhlekelele isukuqinisekisile ukuthi bonke abafele kule ngozi izalwane zeZimbabwe.
We have received reports that the driver is new.
Awuye esikuthola ukuthi umtshayeli wale ibhasi ube lenyanga eyodwa kuphela engene kulomsebenzi okungenzeka ukuthi bengayazisisi le ndawo njengoba ikhanya bhanja lwele siqondiso zomgwaqo ezikucacisayo ukuthi yindingiliza.
It's quite unusual for someone to do that.
UMnumzana Lekhanyane uthi abalimeleyo bahanjiswe ezibhedlela ezijiyeneyo eMakhado katike asebedlulile emhlabeni basemakhazeni emamotshwari endaweni ezehlukeneyo kuleli dolobho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule kudana okukhulu ngale ingozi. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lance Mlilo uthi kulusizi kakhulu okwenzakale kule ingozi.
Sithi-ke ayiduduzeke yonke imindeni njalo lilahlekelwe alilahlekelwa ngalodwa. Nathi singabantwana beZimbabwe siye sathola ukuthintheka okukhulu.
Nkosazana Stembikosi Sikhosana laye uthi dudu emdenini elahlekelweyo.
Laba balimeleyo sicele enkosini ukuthi athobe amanxeba. Sihlobo zami liphile nani. Kungesemani uNkulunkulu uyapha aphinde athathe ngesikhathi sakhe yena afuna ngaso.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi balahlekelwe kakhulu ngokuthiywa ngabalithumi laba abuye njalo aphe isixwayiso kubatshayeli labanini bamabhasi.
Loba sisazi ukuthi ingozi ingenza kala loba nini kumbe ngavelela loba ngubani kodwa sikucelayo ukuthi amabhasi angadlulisi isiqhubu akumele ahambe ngaso esemthethweni futhi balandele imithetho yemgwaqo ukwenzeke ukuthi singalahlekelwa imphefumulo
kusenjalo umeli weZimbabwe kele South Africa umnumzana David Hamazeripi utshele Studio 7 ukuthi akekho usekhaya ngakho sithintane lo Consul General umnumzana Eria Phiri umnumzana Hamazeripi uthe umnumzana Phiri ulubhekise eLimpompo uyathola ulwazi olugcweleyo ngale ingozi kodwa ke imibuzo ebithunyelwe kumnumzana Phiri ukuthi aphawule ngale ingozi nokuthi aphawule ukuthi malungiselelo bani enzelwa asebedlule emhlabeni labalimeleyo ibilokhu ingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni ubengatholakali njalo kumakhale khukhwini wakhe ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Impumela yokudingisisa okwenziwe izingcwethi ezicubungula umumo womkhathi iveza ukuba amazwe akumhlobulo weSadako ogoqela eleZimbabwe angathola izulu elingcono lonyaka nxa kuqathaniswa lomnyaka odluleyo lengxenye yalonyaka kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuveza izingcwethi zomanyano weSadak namuhla ezithi isikudumeze eunino ebesibangela indlala sesedlule zisithi kuza kuba lesikhudumezi selamina sona esenza umkhathi ube ngcono. Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare unkosikazi Rebecca Manzou okugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services of Zimbabwe uthe kuza kuba lezulu elingcono emhlubulweni wamazwe awesadaki.
Lapho siya khona kungconywana but sizabe sikwanisa ukulitshela okugcweleyo ngamalanga amalutshwane alandelayo.
Unkosikazi Manzou uqhubeke sithi akucaci ukuba izulu liza kuna njani isigaba nesigaba kweleZimbabwe kodwa impumela iveza ukuba umnyaka ka-2024-2025 uza kuba ngcono.
Sikhuluma ngeSadak, asikhulumi ngeZimbabwe. OkweZimbabwe nxa selifuna ukuthi silitshele ukuthi mat south, mat north, imashingo injani. Kuyamela abantu abemethi bahlale futhi phansi bakhangelisise ukuthi kuyabe kunjani.
Ingcithi kwezomkhathi emhlubuleni weSadak ziphinde zakhuthaza abalimi ukuba baqalise ukulungiselela ukulima ukuze bezame ukuthola isivuno esithe xhaxha lonyaka kulo mnyaka osanda kwedlula. Abalimi abakhulumele Studio 7 bajabule kakhulu besithi bakhangelele ukuba kube lezulu eliningi kulanyakenye ukuze batholele izifuyo zabo okokudla. Omunye wabalimi umnumzana Melis Dlamini uthi udaba lolu luyamthabisa kakhulu.
Zindaba ezinhle kakhulu lezo ukuthi izulu lizaba khona njengabalimi sijabulile ukuthi asisakwanisa ukuthi sibe silokhu sithenga isidi yenkomo udla kwenkomo landlane ebe kusibulala lokhu. Sizathaba ukuthi sibile utshani buzaba khona njalo sizakwanisa ukuthi siyelime emasimini.
Kodwa omunye umlimi umnumzana Thembani Siwela uthi ulethemba lokuthi lokho okuthiwo zingcishi kakusoze kusebenze kwamanye amazwe kuphela.
Silethemba lokuthi lapho kuzaqala khona izulu liza kuthola kuphilile. Kuyajabulisa kakhulu njalo kusinika ihope njengabalimi besokunzima sibili mina ngumlimi osakhulayo osacathulayo ngiyaba lomcabango sibili lokusivala isibaya kodwa hayi ngalezi indaba esizizwayo hayi kuyanika sibili ithemba.
eLezimbabwe libhekane lendlala esabekayo esitshiye ilizwe lidinga izigidi zamadola eMelika ukudingela abantu abafika izigidi ezisikhombisa okuthiwa bengabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abantu abayizigidi eziyisithupha lamakhulu amabili 6.2 million emaphandleni kuphela bazadinga ukuphathiswa ngokudla okuvezwa ukudingisisa kwesimo sendlala kusiyafika inyanga kaMpimpitho ngomnyaka ozayo lokunikeza abantwana besikolo ukudla kusiya kunyanga elandelayo. Lokhu kuvezela ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko njalo kuphume emhlanganweni wedale labaphathi ntambo bakahulumende elecabinet lamhla ntambama. Ukhulumende uthi kuzadingakala amabele alesi sindo sama metric tons afika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-464,608. Ukudla okukhona eziphaleni zikahulumende eze-strategic grain reserve kugoqela ingqoloyi, umumbu, amabele lenyawuthi. Ukudla lokhu kusilela ngama metric tons edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamakhulu amathathu, i-200,364. Wona uhulumende athi azagcwaliswa isivuno sengqoloyi esizasala elizweni esikhangelelwe ukufika inkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi amane, i-240,000 yama metric tons, kanye lamanye amabele azathengwa nguhulumende kwamanye amazwe. Wona lawo ke azadlula i-300,000 metric tons. Lokho kuveza ukuthi indlala ilokho imemetheka elizweni. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usesukile elizweni walubhekisa eBeijing eChina, lapho kulomhlangano obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ebezifunda elizweni le-Ukraine ezivalekele impi iqale phakathi kwalelo lizwe lele-Russia ngomnyaka ka-2022 zithi seziqhubeka ngezifundo zazo ngemva kokubhalisa emakolitshini asekhaya. Kodwa ezinye zithi lokho zilangazelela ukubuyela phesheya ziyeqedisa izifundo zazo. Unqwele Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Ithe iqhamuka limpi uTinashe Mafa oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lanhlanu, 25, wayefundela ukuba ngudokotela eVinnytsia National Pirogov Medical University kwele Ukraine. UMafa ungomunye wabafundi bakuleli abalikhulu lamashumi phose amabili, 118, abahlengwa nguhulumende weZimbabwe baphindela ekhaya kulandela ukuhlasela kwele Ukraine ngele Russia ngo-2022 empini elokhu iqhubeka. Uthi ekuphendukeni kwakhe wakubuvilibana engazi ukuthi enzeni, kodwa khathesi uMafa uyathokoza ngoba useqhubeka ngezifundo zakhe e-University of Zimbabwe. Loba nje waphoqwa le-university ukubuyela emuva ngomnyaka wodwa, okuyinto athi yamephula umoya ekuqaliseni.
Impi yaphazamisa izifundo zethu kakhulu ngoba kahlala isikhathi engenzi lutho ngemva iqalile. Besilethemba ukuba izaphaka ipheli, kodwa sifune sibuya ekhaya sahlala iinyanga ezimbalwa ngaze ngathola indawo eyunivesithi yeZimbabwe.
Omunye njalo wayefunda kwele Ukraine osesebenza eZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi uqedise izifundo zakhe bulenjini ngoba yathi iqala impi wayesisalelwe izinyanga ezimbalwa nje ukuthi aphothule.
Impi yathi senzakala, I was in my last year, my final year. I was actually left with 4 months for me to complete my program. Ngiqede ngapha sentembekile, ngiqede online.
Ugcizelele wathi baningi abangaphendukanga ekhaya ngoba babalekela ukugugudeka komnotho.
Maybe it's due to the situation in Zimbabwe. Because the situation in Zimbabwe, yeah, so it's me and me.
Langa abanye abafundi sebeqhubeka ngezifundo zabo emakolitshini eZimbabwe, abanye bathi belokhe bezinhlanzi ezitshelwe ngamanzi njalo abazi ukuthi babambe ngaphi bachiye ngaphi. Umsakazo weStudio 7 uxoxe lomunye wabalokhe bedidekile owesifazana owayefunda eVinnytsia National Pirogov Medical University eUkraine, laye ongathandanga ukuvezwa ngegama. Uthi loba nje wanikwa ithuba lokuqhubeka ngezifundo zakhe e-University of Zimbabwe, azange akwamukele lokhu ngoba wabona kumbisela emuva ngemva kokutshelwa ukuthi ngeke aqhubeke lapho ayechiye khona. Lo mfundi uthi sezama ukudinga indawo kwamanye amazwe aphetsheya, kodwa uthi esikhwameni akuvumi.
Injuleyi ingizisele emuva kakhulu ngoba bekumele ngiqede ngoZibandlela kunyaka ozayo, kodwa okwamanje sengidinga indawo kwelinye ilizwe e-Europe lapho engingaqhubeka khona ngezifundo zami.
Umqeqetshisi wezifundo zokuthapha lokwethula izindaba e-University of Science and Technology, uMnumzana Metuseli Moyo, uthi inhlelo zemfundo ziyachiyana ngamazwe okungenza umfundi abuyiselwe emuva uma ebuya kwelinye ikolleji kumbe ilizwe njengalokho kwenzakale kubafundi abavela kwele Ukraine.
Bala ukuthi bekhangela ukuthi imfundo yakhona ikuliphi izinga. Nxa kubonakala mbe kucatshangela ukuthi izinga lelo liphansi yabiselwa emuva imfundo vele kayilingani amazwe wonke.
Obambe isikhundla senhloko yesigaba sesayensi ezenhlalakahle eKtingdino Social Sciences eLupane State University, uMnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi loba imfundo yamanye amazwe ingabe iphezulu akusizi ilizwe nxa abafundi bengaphenduki bezosebenza elizweni labo.
Nxa abantwana bona labo bengaqeda, nxa bengasaphelezanga ekhaya kuzo impart knowledge yale abayifundileyo sebezahlala khona le ebazweni, hayi kusibedingani.
Abanye abafundi abadudulwa yimpi yakwele Ukraine le abalezimali zabo babikwa sebadinga indawo kwamanye amazwe aphetsheya baqhubeka ngezifundo zabo. Ngesikhathi limpi iqhamuka ngo-2022, uhulumende weZimbabwe uthi kwakulezi zalwane zakuleli ezedlula amakhulu amabili lamashumi amahlanu 256 ezazihlala kwele Ukraine. Kodwa khathesi akwaziwa ukuthi bangaki lokuthi bakhona yini abalokhu beqhubeka ngezifundo zabo kulelo lizwe. Lomsakazo oxhumane labogatsha olubona ngobudlelwano lwezimbabwe lamanye amazwe bathembisa ukuphenya. Imele iStudio 7 yoBulawayo, yimi uNgwele Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abatshutshisi elizweni leCongo sebekhalaze ukuthi abantu abangamachumi amahlanu phakathi kwabo kulezi zalwane zeMelika ezintathu kufanele begwetshelwe ukufa kucala abaletheswayo elokuzama ukugenqula uhulumende walelo lizwe mhlaka 19 ngenyanga kaNkwenkwezi. Kodwa igqwetha elimela laba lithe isikhalazo lesi silobandlululo njalo asilunganga, kubika abezindaba abe-AFP. Owezokholo lwesiBuddhism uDalai Lama uphindele ngenyakatho ye-India esigodlweni sikahulumende weTibetan ongekho ekhaya ese-exile evela kwelatshwa idolo eNew York eMelika. Uhlangabezwe egcekeni lendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abalandeli bakhe abakade begqoke ezokholo lwabo bethwele lamaluba. Ngomnyaka ka-2011 watshiya ubukhokheli kodwa abeTibetan lokhe bemhlonipha kwezokholo lwabo. Amapolisa kwele South Africa athi asebophe izizalwane zakwamanye amazwe eziningi kakhulu ezigoqela ezeZimbabwe ezingelamaphepha okokuthi aseswela le ndawo zokugcinela. Lokho kuvezwe ngusikomitsho wamapolisa esabelweni sakwaZulu-Natal, uMnumzana Nhlanhla Mkhwananzi. Izolo kulandela ukubotshwa kwabangelamaphepha abedlula ikhulu i-120 eDurban. Ngaphandle kwabokuza abangelamfanelo zabo, amapolisa kwele South Africa abopha abantu abalemibhobho engelamalayisensi kanye lezigilamkhuba ezithumba izindlu zezitezi bese zibhadalisa abantu imali yokuhlala zizenza zona ezilelungelo lokwenza lokho. EleZimbabwe yilo elilezizalwane eziningi kwele South Africa ukwedlula amanye amazwe wonke ezedlula kancane isigidi i-1.012 million. Njalo iningi alilawo amaphepha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kunzima kulukhulu ebantwini bakithi ngoba vele baningi kakhulu abantu bakithi abangenawo amaphepha. Oke uhulumende waseSouth Africa selinganele mpela ukuthi azame ukuyilungisa inkinga leyo. Esesikhalweni sama-South African amaningi akhala ngokuthi ama-foreign amaningi. So sizobona ukuboshwa kwabantu kuqhubeka kunjalo. Kuzoba nzima kakhulu futhi ngoba nanga nama-passport ayadura ukuthi mhlawumbe abantu bengaba at least ne-passport, kanti-ke nawo ama-work permit awekho lula ukuwathola. So sikhangelane nesimo esizima kakhulu.
Lina njengenhlanganiso ezimela abantu bokuza, kuyini libatshela khona abantu abangela amaphepha kumbe nkuthazo bani elibapha yona?
siyazama ukulodisa including ukwenza izinkulumo neziphathamandla. Kodwa kuncane okungenziwa ngomuntu maye vele engakwalifayi. Abantu ade belula ukubancedisa ngabantu ade benama-VPP osekufike kustage sokuthi sekuphiwe i-blanket waiver yokuthi bengahamba baye-aplayela i-general work visa directly bengazange bayedinga i-waiver kuqala. O abanye laba kuzoba nzima kakhulu. Siyazama ukuncedisa nge-information yokuba abaleke libone mhlawumbe u-chairman ungakuthi amabhena wenza amavidiyo laphana. Siyazama nokuxhumana nje namanye amahhofisi nje ukuthi sizame ukubeka izitshalo ukuthi mhlawumbe i-white paper on migration eyayingathi ikhuluma ngokuthi kube ne-subject free visa i-implementeke. Kodwa kukhanya kuzoba likhulu lokho ngoba nawo ama-South African akhala ukuthi abantu bakhale baningi.
Okwenzakalayo lokhu ungathi yinto elalikhangelele yini ngemva kokubunjwa kukahulumende wenkazathu khona ngapho?
Sasikukhangelele kwakuvele kuyinkulumo ekhulunywayo inhlangothi eziningi ukuthi zingene emandleni i-migration question yayisebenza njengethulusi lokuvotela.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7. WezeMelika, amacele womabili azancintisana kukhetho lokudinga umongameli weMelika abikwa elembono etshiyeneyo ngendaba ezimbalwa eziqakathekiswa ngabavoti beMelika, ezigoqela udaba olwabo kuza lemingcele kanye lolwamalungelo okukhupha isisu. Ozangena kukhetho lomkhokheli webandla leRepublican Party umnumzana J.D. Vance uthi kasoze afake umthetho ovimba amalungelo abesifazana ukuthi bakhuphe izisu nxa yena lomnumzana Donald Trump bengakhethwa. Kwelinye icele, umkhankaso webandla leDemocratic Party okankosikazi Kamala Harris nomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz uqhubeka ukhuthaza amalungelo abesifazana abazithweleyo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esilandela izombusazwe sikwele Melika umnumzana Tim Muringayi.
Indaba esizibonayo kathesi esiziqina ngendaba zokukhankasa le vele yiyo ukuhamba kwama-elections lapha eAmerika. Akula ama-elections angathiwa umuntu uzanqoba by more than 50% or 55%. Kwacina ngabo Obama.
Umkhankaso lo sibona ugxile endabeni ezigoqela ezabokuza kanye le-abortion bill, libona sengathi kuzahamba njani lapha?
Indaba zabantu abaza laba okwakukhulunywa ngoTrump, indaba le iyahlupha ngoba ilizwe leli has been constituted from the beginning ngabantu abazayo in this country or immigrants. It's an immigrant nation. So ukuthi waqala ukubuya and then owagcina ukubuya, you are not supposed to be here. Ngathiwa kuyahlupha abantu abaningi. Into ze-abortion vele ziqakathekile ngoba in the 70s i-Roe versus Dobbs abantu besifazana banikwa the right to determine ukuthi bafuna ukuyenzani, ukuba lesisu to full term or ukuterminate the pregnancy. So khonapho ngathiwa ubaba uTrump uza nganto uyakhathazeka ngoba siyakwazi ukuthi abantu besifazana they are like 51% of the population.
Singabona na umkhankaso kankosikazi Harris uchiyana kakhulu lo mkhankaso kamnumzana Biden?
Ye, ukuphuma kwababa Biden ekukhankaseni, yes, kuzaletha amanye ama-policies ngantho achiyeneyo ngoba sesibona already ngantwa i-strategy esasisebenziswa ngubaba uBiden esokuthula against Trump. Umama uHarris is not doing that. UTrump engakhuluma anything, she's responding on top of the situation ingakabi lama days out.
Lo mnumzana Tim Ringayi olandela izombusazwe zeMelika obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseOhio. Kwa manje, sengeli chia ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mathokazi abahle, ya, le bandla leli libusayo leli linenkinga enkulu kakhulu okokuthi banamanga and abantu bakhona banemfihlo. Kwabona ibandla elibusayo elisithembayo sibana nemfihlo ezifana nalezo, kungakho bagcina batshela abantu amanga izinto ezingenzakaliyo. Khona manje umkonomo uwile ukuthiwa government uyenzeyani, uyasebenza, usebenza kuphi, thina singakuboni konke lokhu akusebenzayo. So le nto yabo le abayenzayo le is total wrong. Imithetho le abakhuluma ngayo bathi hehe umthetho is a constitution, uphi umthetho? Ngoba akusomthetho welizwe lo abazotshela ukuthi abantu baboshwe emahlayana ngoba kuwumthetho welizwe. Asikwazi thina lokhu, mhlawumbe kuwumthetho wabo bona abebandla elibusayo, hayi ukuthi umthetho welizwe. Thina sifuna umthetho welizwe usebenze, bayeke ukuzibumbela imithetho yabo eyeligali. That's the problem ezogcina ibanga udlame yona leyo ukuthi silwe sonke, ngoba ngeke sihlale abantu siqhakeza izandla sitshelwa amanga kukhulunywa imithetho engekhoyo kwi-constitution yelizwe. So bona bazibumbele kwabo ngoba bayabona ukuthi nabo bayehlulekile, abasazazi ukuthi bazivikele kanjani.
Siyabingela, siyabonga. Lo mbuzo ukuthi uma butho moyo yena maye ekhulumela izano, bayikhulumele nje ime khona engakholisa abantu bezimbabwe. Okay, maye eza kuthi yena kulabantu bezimbabwe ababotshelwe ukuthi baganga, ukuthi baganga ngani, bebopha abantu ukuthi bafune ukuthi utshengisele abangatshengiseli. Yinto etshengisela ukuthi umthetho vele usezandleni, sephakathini lezanu PF okokuqala. Okwesibili, bese mbuza ukuthi yiwaphi ama-opposition abusayo even ezabelweni ngemadolobheni, ngaphandle kokuthi wonke ama-opposition asephakathini lezanu PF esethathelwa nguSengezo Tshabangu. Nguye phela uSengezo Tshabangu oseyi-TCC. Wona la othi abango MP abanda TCC bareporta kubani ukuchamisa abamkhipha bambeka la? Kushuthi lelo reporta kuSengezo Tshabangu, lo ezezo Secretary General we-TCC. uSengezo Tshabangu yizanu PF. So kuyini into abasikhothisa ngayo? Abantu beZimbabwe abasoziwula, iziwula yibo bona abantu bezanu abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe iziwula. Asoziwula singamaZimbabwe. Thina salinde nje uNkulunkulu esiningi indlela.
Fit your servant, state your servant. Eish, phela kithi impela izwe sesifuna abaholi abatsha, sifuna abaholi impela abanesibindi njalo, hhayi abathengisi abafana nabo Senzo Tshabangu no Wise Man Ncube. Hhayi labo baye abathengisi impela abasithengisile ilizwe linje inxa yabo.
Lawo bekungamazwenu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingasebenzisa yonale inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Kwezemidlalo, ikomiti ebona ngemidlalo yabakhubazekileyo elizweni iZimbabwe National Paralympic ithi izaphatheka ekuvulweni kwemidlalo yalonyaka eParis eFrance lamhla ebusuku. Njalo abadlali beZimbabwe abazancintisa kule imidlalo ngukhuja kwashetshi kwetere loTinotenda Bango abazagijima kumncintiswano ye-100 meters. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lokuthi amapholisa kwele South Africa athi asebophe izizalwane zakwamanye amazwe eziningi, ikakhulu ezigoqela ezeZimbabwe ezingalamaphepha okokuthi aseswela nendawo yokubagcinela. Ayike isikhathi savume ukuba sibe sonke kodwa singeke hlukani ke sikhangele ebesikhokhela. Kubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezilitshumi engozini yomgwaqo eMakhado eLimpopo kwele South Africa ngemva kokubhewuka kwebhasi yabantu abakade besuka koBulawayo vele ubhekise eJohannesburg. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.